Akumangalisi ukuthi iqembu lezanu PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso ukuthi kwenzakele, bathunjiwe omama, bayachaywa, bayakwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. Izanu PF ilandula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakwaba legugurawundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, kwendlala njengelizwe kungamanga konke lokho soke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe baphathwe kabo mama into engamukelekanga emhlabeni yona le
amapolisa ubona eluphenya kuhle yini loludaba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile
akulalutho oluzakwenziwa ngamapolisa azadlala nje bodabode athi sesiqedile kasitholanga cala akakula muntu olecala asikhangelelanga ukuthi amapolisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabe sithi kwenziwe kumele kwenziwe kodwa siyakwazi nje ukuthi amapolisa azabodabode abambe lokhana yekele abambe lokhana yekele angithi yibo vele abasolelwa ukuthi benze wona lamanyala lawa ukulinyazwa kwabantu lanxa ngabe kungama CIO kumbe kuyi army kuyabe kufanana akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho kwenzakeleyo okuliqiniso bazadlala ngabantu nje kodwa ke hayi iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho
iCommission le ithi idale leParliamente kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela otheni ngalokho
emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla okubopha amapolisa i-intelligence le-army akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyibe abatshaya abantu ubuye ekhalaza kibo uthi ungahlutshwa ngamapolisa ubuye eripota emapoliseni uhlutshwe yi-army eripota ku-army uhlutshwe ngama-CIO eripota kuma-CIO akula nto esebenzayo njengaleyo ukudlala nje ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale-IPD ekhangela ukuthi amapolisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo ukuthi nxa ngabule esikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapolisa amapolisa lamasosha lama-CIO angeke bazi-investigate kuyabe kuyikudlala lokho ngakho-ke i-Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwakhe ugatsha oluzimeleyo owabantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalaba abaphethe izikhali amapolisa ama-CIO le-army
Ithi njalo ikhomishini le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho.
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine iConvention Against Torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhlezi esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine lokho selokho yaba khona iConvention Against Torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe. Into engaqondanga leyo. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu lanxa bengavuka bewusayinile lelo umthetho leyo Convention Against Torture angeke bayilandele njengoba vele bengalandeli iconstitution yeZimbabwe bengalandeli imithetho yeZimbabwe vele nxa kungela rule of law elizweni ungaze usayine imithetho yomhlaba kuza vele futhi kube lawless kunjalo wenze umathanda ungayilandeli leyo Convention Against Torture